uhlelo leli belubhekisa ukuthi ukwazi ukufundisa ama-graduate laba ama-students asanda ukugraduate ku-field ye-agriculture ukuthi kulokuthi bebelokhu behlezi bemelele uhulumende ukuthi banike imisebenzi bengakwazi ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuqasa ukuba ama-consultants be-offer ama-services to ama-farmers eZimbabwe at large.
Ukuba ngumuntu ophila lokulima koBulawayo kuyasuthiseka na?
Kuyasuthiseka khona nxa umuntu ekwenza elolwazi olujulileyo. Kungenxa yokuthi ukulima masikhayele i-economy yeZimbabwe kuyiyo i-mainstay kakhulu. Kuyaprovida ukudla kuyimuhla. And then isurplus nxa iye yatholakala iyakwanisa ukuthengisa. IBulawayo nxa uyikhangele siyifithi esikhulile ayisafananda kudala sokulabantu abaningi. So unxa ulima kuhle uthengisela eBulawayo uba le nhlanhla yokuthi ukucrossroads yama-market yiyo isithi ekhona enyethu ama-main wathi esingakubiza sithi ngama-mining zones eZimbabwe. Imali ayisikho ukuthi ivele yona imali ayitholakali evele empilweni. Singakhayeleli ukuthi kuseZimbabwe kuphela. Ivele yona imali iyahlupha. But into elekha kakhulu ivini kube wesikwedlula imali. Ayisikho ilekho from imali. Njengoba sesitsho ngohlelo lwesilwenza, into esinanzelelayo ukuthi on top of ilekho from imali, mebhokule impact kakhulu, ilekho from knowledge. Ngoba khathesi nxa sikhangele kulama programs kade encedisa ama-youth abaku-farming ngokubanika amaloni. But ama-youth amaningi abakwazi konke khonokho.
Bakhona abatsha abaningi na abafisa ukungena kulo msebenzi wokulima?
Khathesi nxa sikhangele ezintweni zokulima ikakhulu iningi isiningi sebebaningi abantu abatsha. Sebebaningi okokuthi iZimbabwe Farmers Union, organization yama-farmers, isizile sector yama-youth aba-organiza ama-youth kuphela abalimayo.
Laba bazofisa ukukuthinta bazokuthinta kanjani?
Mina bengangithinta ku-cellphone yami 0776 41557.